Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 7 kumbembito 2018 ngokhipu Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yohlangothi losakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba jikelele, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika owakuqala. Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi uNkosazana Dokozane Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika okokuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisalele Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria, asizweni ekhuluma ese-Afrika.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kweleMelika lelizwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlangudlangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosazana Dokozane Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka, ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lePhalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni leMDCT, bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka, hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lweMDCT, ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlangudlangu asibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eya phambili, kungela udlangudlangu.
Mnumzana Sithembiso Nyoni, umphathi intambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza unkosazana Thokozani Khuphe bemdelela ngoba engowesifazana.
Ipolitics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena epolitics bezetshaya abanye, sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama bangene kupolitics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana Sikhanyisiwe Mpofu olilunga ledale lephalamende emele iMathebeleland North uthi kuyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yes, libonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirai umkhokheli we-MDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthi esigundleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana ku-MDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMathi North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona, ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ubevele eswele ithuba kwisikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengu-Mr. Khuphe ngabe kakubenzakalanga lobo udlangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Priscilla Misihayirambu iMushonga uthi udlakela oluku-MDCT uyalwazi laluthandabuzi ngoba waphuma yilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcina abantwana kulokuthi ngihambe ngifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxa sengifile, akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kukaMakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sasa mhlaka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele-International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uza kwenzelwa ngaphi. Kumphathi ntambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Ithimu yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho, bazenzela imali, bazenzela amabhizimusi azasapota izimuli zabo. And lo nyaka ithimu yethu siyithatha siyihambise ezabelweni, sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelitshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sitageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelitshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye nakuhlelo lweLive Talk Women's Round Table. Asiyishuzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni le-MDC lulapho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela umoyi uJoshua Nkomo akhokela ngayo engabadlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abathiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulwisana okukhona ebandleni le-MTCT. UBenedict Nhlapo uzibha lolu daba eseJohannesburg kule-South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 ngokulwisana okukhona ebandleni le-MTCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla le-MTCT zifunde ubukhokhela ubuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungunkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla le-ZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. And okumanje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident ibuyela kini, exotshwa eMtare elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo, ikibo sokukuphi?
Umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandleni le-MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba i-MDC ikuyadlelana kakhulu le Melika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli we-Melika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kwele Melika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikubiza ngokuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye-ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunquba ekhethweni luka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi iinkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumane uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula kalifunde hathi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakatha, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi-ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokhrasi. Kathi kalila kholalalela la constitution na ukuthi ma kucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni kabalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli, kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengqabangqoza esebandleni le MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengukhokhelwa lelibandla uMnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngobe bona kusegcekene ukuthi nxa engasekho uNkosazana Thokozani Gubhe nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba isihlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezidalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okuguqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington DC. Singangeni esigabeni esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseSierra Leone uvukele emadabuka kusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudika umongameli, amalunga edale lepalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye namunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwaneneymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Lo mkokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe osekumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Motinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogani besenziwa kulo mhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwa nguMgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawo yakhona actually ngithi sithina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla. Yikho even enga-expelwanga akaxotshwanga emhlanganeni, but ngendlela asenza ngayo seyithengisa ukuthi yena seyi-coward. And thina njengama-youth we're disappointed with him. That's why lapha sesithi phansi laye. But all along we used to would it respect zongo former president and zongo also sasim tata njenge a revolutionary icon. So tinasiti we are now disappointed and sesiti pants line as some phone.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli salenhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Gcele.
Kodwa nxa sesize ukubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, andithi sibona ngani selokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama-elections abuya lawo sizawawina njani, esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwama-elections, yena sasimbona engumuntu ohlonipheka ezanupief. Kodwa nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha, we'll do anything ukuthi silwele into leyi ethi ilegacy sitshele ngabazali bethu. And if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi ikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and we'll do anything. Not anything, but we'll do what we can against those kind of characters.
Emazini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthini.
Wake waba ngumongameli welizwe, okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba wazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile. Kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso nalo bahatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo, uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zekulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2 Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba. Lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And ukubuka kuthiwani, isikhiwo sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubuse ukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Ah, kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya?
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo, lezi kule nto engayinanzelelayo. Ngathi ngisuka emsebenzini, i-project yami yayingeye-retirement phobia. Yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yethu phela, abantu bathi beqa kudubeka, akusela mali ebuyayo, akusela izinto zisahambi. Abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuze siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediwe. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuke ecollege usube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhononi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, zathola impuphu, zathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula endlizi yami yabuhlungu, wayithola $10 ngenyanga. I-$10 ekade ithenga then ibithenga kumbe izinto ezimbili lochako. Ucabanga ukuthi umuntu uyobe esebenza iminyaka yonke leyi, but nxa sekumele umuntu aphumule athola ukuthi indleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani zingasabuyi. So yi-project ade ngisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi ingcithi zalapha ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Ikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement. Ukuthi umuntu nxa ususiya retire ubekwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Anti lawa seyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But le buya nyanga zonke iyabe isincane isingasenelisi vele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanisi ukuthi laye ebelokhu esidlisinkwa, akwanisi ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo, nothi ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthuka njani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise, and ngethemba lapho umnyaka ususeyaphela kumbe usuphakathi sebe sekebe sokukhanya ukuthi kuya ngaphi.
Emve ngibuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance ama-life policies ukuthi kubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe indutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika ubekhuluma lo Prophet Jeremiah. Bob Marley singakuhlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sigokhela namhlanje inkokheli yohlangothi losakhulayo kubandla lezanupf namhlanje ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa extraordinary congress nyakenye. Unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngukips Dube.
Siyanibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.